lokho kunjalo amanombolo abantu abakhwabitha umsebenzi oyenziwa ngu-Biden asuke ku-36% ngo-July yeqaya ku-45%. Kukhanya abantu bakhwabitha lokho akwenzayo ehhovisini. Ikakhulu inumber lezi 10% increase ikhangeleka yenzakale kakhulu kuma-Democrats kwi-party yakhe, ngoba kukhanya abantu abakuphathi yabo 46% baya-approve umsebenzi awenzayo. Inombolo le yayiyi-31% ngo-July, so kule 15% increase ngendlela abantu abakhwabitha ngomsebenzi awenzayo uPresident Biden. Okubangela ukuthi abantu bekhwabitha kwenzayo imisebenzi yakhe ayenzayo, sibonile ukuthi kwaphasa ama-2 bills aqaphele kakhulu, kube le Inflation Reduction Act, kwazo kwaba leyinye okuthiwa yi-CHIPS Act, ethi ama-chips wamakhompyutha ayenziwe khonapha eMelika. Njalo sibonile ukuthi ama-gas prices ayehlile ne-26%. Okunye akwenzileyo sibonile ukuthi i-Federal Reserve Bank i-increase-ile ama-interest rates, okwenziwe ukuthi bezame ukukontrola i-inflation. Enye into esebenzela uBiden ngalesi sikhathi zinhlupho ezihlangane lomongameli omdala uTrump. I think abantu abaningi sebenanzelela ukuthi hhayi uTrump wayengumuntu omubi kakhulu kulento ezimba azenzayo, so lokhu kuyabhenefitha i-current president.
Khona kukhetho oluzayo, ubona bemamukela yini abantu kumbe bazakhangela iminyaka yakhe yokuzalwa ukuthi simningi kakhulu bengamvoteli?
Ya, kuma-election abuyayo ka-2024 ngibona ngani uBiden uza runa for his second term. Anginashuwa ukuthi engayenza 1 term achiye kunjalo, kodwa lo ngabe kungumbono omuhle nxa yokuthi kungasoze kuphambanise itiki lama-Democrats ukuthi yena aziphumulele ukukhulu aphe u-vice president wakhe ukuthi ube nguye oba ngu-president for itikiti lika-2024. Kodwa lokhu ngibona ngani uzadikhethwa yukuthi ama-Republican ngubani i-candidate yawo, ngoba kumele ukuthi iparty le-party ifake i-candidate abayibonayo ukuthi izanqoba.